I-corruption lezano PF ingotshaniswa banda ngamathelo limi zimbila zantabanye kakuhlukaniseki kuphila konke lapho ufica khona okunye okunye lakho kukhona nxa ungakuboni ithalathalaza kancane uza kubona kukhona le nto ayikhulumayo nje ukhuluma into engamampunge engasebenziyo ngokuba kuyazakala vele kusuka kwasekuqaleni ukuthi kwawona umbuso bawugcine ngenkohlakalo nge-corruption ngakho-ke lo bengaphika njani athini izenzo ziyakhuluma zakala kusuka ngo-1980 ukuthi kuvuswa nge-corruption ilizwe libule yi-corruption kuzaze kube phakade iZANU PF i-corrupt kayisagesiseki isingcole kakhulu lokho akukhulumayo ke kakusebenzi yinto eyazakalayo ukuthi iZANU i-corrupt umbuso u-corrupt bavusa ngayo i-corruption njalo
intatheli zindaba ethuselwe nguChinamasa iyaqanjwa ngegama uHopewell Chingono uthi usehlalela evalweni uselokwesaba okukhulu uthini ngalokho
yinto engamukelekanga vele ukwethusela intatheli zindaba lalabo abalwela amalungelo abantu kanti-ke vele ukuwethusela noma ngumuphi umuntu kakufanelanga kwenzeke inkohlakalo yinkohlakalo kumele ilwiswe kulokuthi kwethuselwa abantu kumele kwethuselwe inkohlakalo kulokuthi kubulawa abantu akubulawe inkohlakalo kulokuthi kutshaywe abantu akutshaywe inkohlakalo ngakho-ke kathiyane lo Hopewell akhangele lokho okumkhangeleyo okuphambi kwakhe inkohlakalo okuphambi kwakhe yi-corruption angayithalaza khona eZANU PF headquarters uzayibona ayithalaze kuyo yonke indaza ayefika kuma-district ku-village ikhona ihlezi kuhulumende kayihlukaniseki lo hulumende ihlezi kuZANU PF kayihlukaniseki lo leZANU PF ngakho-ke kahlukane lo Hopewell angamethuseli yinto engaqondanga ukwethusela intatheli zindaba lalabo abalwela amalungelo abantu lanoma nguphi nje umuntu weZimbabwe isizalwane seZimbabwe
uChinamasa uphinde wafananisa ukufa kukaGeorge Floyd lokukhala kweZimbabwe lamanye amazwe afana laboVenezuela etheswa izijeziso yiMelika. Ungathini ngalolu daba?
Inkulumo kaChinamasa le yokuthatha imfa kaGeorge Floyd ayenza ibhola lokuvusa iZANU PF kayiqondanga. Bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe ababulewe yiZANU PF, bangako George Floyd ababulawa yiGugurahundi, bangako George Floyd ababulawa ngomanqondo ngo-2008, bangako George Floyd ababulawa yindlala, bangako George Floyd abangaye esikolo abagcwele umhlaba wonke jikelele ngokuba ilizwe labo libuswa kabi kungahlaleki, bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe abathwele nzima. Kulokuthi ayebheka okwenzeka eMelika, kabheke okwenzeka eZimbabwe akhulu lo George Floyd laba ababulaya iZANU PF.